la mugela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyabingelela nazihlozi inkosi ezithandekileyo ngalolu suba namhlanje sibonga ithuba lokuthi sihlangane sibonisana ngokuvuselelwa kwemoya yethu siyivuselela nje sibonga laso isipho sempilo ngoba aluba asiphili ngabe kasikwenzi lokhu esikwenza njengamanje namhlanje-ke ngalolu suku sizakhangela-ke amazwi esiyakhumbuzela ngawe encwadini yezaga esahluko sesifine indima ezimbili amashumi amabili nantathu yendima yamashumi amabili nane sithola amazwi afundeka kanje phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona uphila 24 susa kuwe ukuphambana komlomo lezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe bakithi leli lizwi liyezwakala mpela uthi likhuluma ngani lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba inhliziyo yiyona ewunika ukuphila yiyona eyenza ube nguwe masikhangela-ke emulini lapha silandela la mazwi la uverse 24 athi susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe siyibona ukuthi ingxaki ingxabano ukufuthelana ukungazwanani ukuzondana okuningi kwakhona kusukela enhliziyweni engehliyo kusukela ukuthi inhliziyo iyagaya ekugayayo ithi ngakugaya inhliziyo kube sekuphuma ngomlomo langazo indebe lezi esikhuluma ngazo obaba okumele babe ziyinhloko zemizi eyakhiweyo labomama labantwana labasakwazi ukugcina inhliziyo zabo uyafika ikakhulu ontanga laba batsha abakwazi kwesinye isikhathi ukuthi kade vele bangobani bayini ekuphileni kwabo ungalalela amazwi akukhishwa yilaba abasakhulayo kwesinye isikhathi uyamangala mpela ubana lo mntwana kambe usuka egumeni elilabazali abakukhulumayo ngemilomo yabo bekhuluma bodwa kuze kweqelela kwabanye abadala kakhulu kulabo kuhlasimulisa umzimba kabasananzeleli kabanaki ukuthi ubuntu babo buyini sebekholisa khona ukubukwa ngontanga ngalokhu abakukhipha emlonyeni yabo kusuka enhliziyweni zabo eqinisweni emizini eminingi kulokuphambana kwamazwi aphuma emlonyeni yabantu ayisibo ontanga bodwa sengitsho labadala bakhona abantu esibakhangelele ukuthi badala ngokuzalwa ngokweminyaka esikhangelele ukuthi baziphathe ngendlela engcono kodwa ngeqiniso siyavumelana ukuthi indawo ngendawo lapho esihleli khona bakhona abanye abantu abadala ngeminyaka kodwa ekwenzeni inhliziyo zabo nxa sebekhuluma kuyabonakala ukuthi hhayi kabakhulanga baphambene nje hhayi ayisibo kuthuka umuntu kodwa sikhuluma into eyiyo esiyibonayo kufuneka abantu bagcine inhliziyo zabo ziphuphuma uthando zigeziswe ngelizwi lenkosi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho wena ugcineni umlomo wakho ukhulumani lokho okusukela enhliziyweni yakho asikhuleke thixo olungileyo sicela ubana usinika amandla ukubana phezu kwakho konke esikwenzayo lesiyikho sigcine inhliziyo zethu ukuze sithole ukuphila ngokuhlalisana kuhle labanye abantu ukuze samukeleke ebusweni bakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamilinkomo